Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngomvulo womhlakawo 1 kuMbimbitho 2021, musithandekile mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, omunye wabasekeli bakamongameli umnumzana Kembo Mahati usechiye umsebenzi nge-resignation, ulandela imbiko yokuthi waya emacansini labesifazana abehlukeneyo.
Schools must prepare to open and put in place measures which observe the World Health Organization protocols. Long distance learning is encouraged. Universities and colleges must also prepare to open.
Umongameli Emmerson Mnangagwa useyekethise iziqondiso ze-COVID-19 lockdown, kodwa ikhuthaza uzulu ukuba aqhubeke ezivikela ukuthelelwa kwegcikwane leli.
Njengoba ngifike emzini wami ngathola ukuthi vele hayikho, akungeneki ekhaya, amanzi aphezu kwamadolo, indlu layo igcwele amanzi, umuzi wonke vele angikhoni nokungena phakathi komuzi.
Izakhamizi ezilezindlu ezidilizwe lizulu emangweni wetsholotsho zithi zidinga uncedo lwesiphangiphangi njengoba sezihlala labomakhelwane. Ukaputeni weqembu elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni kakhilikithi uShawn Williams uthi iqembu leli kuzamela libophe ziqine emdlalweni yalo lele Afghanistan. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Omunye wabasekeli bakamongameli umnumzana Kembo Mahati usechiye umsebenzi nge-resignation. Umabhalane ogatsha olubona ngokwethulwa kwimbiko kuhulumente umnumzana Nick Mangwana ukugcizelele lokhu. Encwadini asanda ukuyethula, umnumzana Mahati uthi intethela izindaba zimhlambazile njalo zamkhopha isithunzi, ngakho uchiya umsebenzi ukwenzela ukuthi acabangisise ngalolu daba. Engekho ehofisini, uthe uzakhulumisana lamagqwetha akhe abone ukuthi aluphathe njani ngoba waqanjelwa amanga. Lokhu kulandela imbiko yokuthi umnumzana Mahati waya emacansini labesifazana abendileyo nomunye njalo owayembhadalela imali yezifundo zekoma audios, kodwa yena uyakulandula lokhu esithi kwasetshenziswa imitshini ayakulezi insuku ukuthi kuzwakale engani nguye.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6175, laku 7255 kHz kushortwave.
Umongameli Emmerson Mnangagwa useyekethise iziqondiso ze-COVID-19 lockdown, kodwa ekhuthaza uzulu ukuba aqhubeke ezivikela kuleli gcikwane. Empikweni awethulwe namuhla, ubonge kakhulu amazwe abalisa eleChina, India, Russia le-United Kingdom ngesipho samajekiseni okuvikela umkhuhlane we-COVID-19 ema-vaccines. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekubulawayo.
Ekhuluma kumabonakude we-ZTV, umongameli Emmerson Tambudzo Mnangagwa uthi inani lababulawa kanye labaguliswa yi-COVID-19 liyehla. Ekuyekethiseni iziqondiso ze-lockdown, umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaze abantu ukuthi baqhubeke begqoka ama-mask, begeza izandla lokuhlolwa ukutshisa komzimba lokungasondelelani. Abantu sebevunyelwa ukuhamba kusukela ekuseni ngo-half past 5 kusiya kuhola lechumi ebusuku ngo-10 PM. Akusadingi ukuba abantu bathwale incwadi ezibavumela ukuhamba lapho abafuna ukuya khona. Amavinkili asengavulwa ekuseni aze avalwe ebusuku ngehola lesikhombisa belandela iziqondiso ze-lockdown. Amankampani amakhampani asengavula belandela imilayo yenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eWorld Health Organization leziqondiso zokuvikela ukumemetheka kweCOVID-19. Abazatholakala besephula lezi ziqondiso bazabotshwa kumbe amakhampani abo avalwe. Abaphila ngokuthengisa sebengavula lapho belandela iziqondiso ze World Health Organization lezelizwe eze-COVID-19 lockdown. Abazafunyanwa bengalandeli lezi ziqondiso amabhizimusi abo azavalwa. Abezikolo lamakolishi emfundo yaphezulu labo sebengalungiselela ukuba bavule balandele iziqondiso zokuvikela ukuthelelana i-COVID-19 kodwa wathi imfundo yobulenjini ilokhu iqakathekile njalo kumele ithuthukiswe. Abangalandeli lezi ziqondiso kuzadala ukuvalwa kwalezo zikolo. Abantu sebekhululekile ukuhamba-hamba kumadolobho ahlukeneyo kodwa abanini bamabhasi kumele balandele iziqondiso zokumelana lokumemetheka kwe-COVID-19. Abantu ezililweni kumele bengedluli amatshumi amathathu kuthi abamadili kumele bengedluli amatshumi amahlanu labo bamele balandele iziqondiso zokumelana legcikwane leli. Amavinkili athengisa ukudla ama-restaurant kuzamele bathengisele abantu behamba bengahlali bedlela khona. Abathengisa utshwala abantu behlala labelula imizimba akumelanga bavule. Amabhotlisto azavulwa kodwa kumele athengisele abantu behamba bengahlali benathela khona. Umongameli ukhuthaze uZulu ukuba aqhubeke ezivikela ekubambeni i-COVID-19.
Schools must prepare to open and put in place measures which observe the World Health Organization protocols. Long distance learning is encouraged. Universities and colleges must also prepare to open.
Uqhubeke umongameli ethi uhulumende uzaqhubeka ehlaba ijekiseni yokuvikela igciwane e-COVID-19 vaccine kuthi abamankampani lamabhizimusi abalesifiso sokuhlaba izisebenzi zabo kumele bakwenze kungela nhlawulo njalo abantu baqhubeke bezivikela ukubamba leli gciwane. Uchaze ukuba kulamajekiseni azinkulungwane ezingamakhulu ayisithupha 600,000 azavela eChina kunsuku ezilandelayo kuthi lamanye edlula isigidi esisodwa 1.2 million azavela kumankampani alelo lizwe. Ubulawayo ungene kulanga lesifica minwe mibili elokhe ehlaba izisebenzi eziqakathekileyo ama-frontline workers ijekiseni lokuvikela umkhuhlane eye-COVID-19 vaccine uhlelo oluqale ngomvulo weviki edluleyo njalo ukhangelele ukuhlaba izisebenzi eziqakathekileyo ezedlula inkulungwane eziyisithupha lengxenye 6,600 uhlandla lakuqala lokuhlaba abantu i-Sinopharm. Ubulawayo uthole amajekiseni edlula inkulungwane ezilitshumi lantathu 13,200. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kusenjalo uhlelo lokuhlaba izisebenzi ezingathola igcikwane le-coronavirus lula ngenxa yomsebenzi wazo umuthi wama-vaccines luyaqhubeka ezigabeni zonke zelizwe ngesikhathi ugatsha olubona ngezempilakahle lusithi akula muntu obulewe yi-COVID-19 ensukwini ezimbili zilandelana. Lokhu kwenzakala abanye besithi abatholi ulwazi olweneleyo ngohlelo lokuhlaba lolu kodwa uhulumende ekhuthaza abantu ukuthi behlatshwe. Ukuhlaziya ukuthi abantu bengabe sebelandela iziqondiso zokuvikela lomkhuhlane kanye lamazwi kamongameli Mnangagwa, sixoxa lomnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso eyebulawayo Progressive Residents Association.
Kona apa pagatu kwetu, abalayo, venga kwa njengoba abantu bayagada uzubukho bayagada lezi izimota nje ama-Honda Fit kodwa bona abantu abazake batest so umuntu uzazakala ukuthi ule-COVID-19 kumele ayifika kwezempilakahle bamhlole babone ukuthi ulayo kumbe kalayo.
Ungathini ngombiko kamongameli Mnangagwa esibonayo ukuthi sekuyekethiswa eyinye imigoqo yokwenqabela i-COVID-19?
Sokuzaba lesichobechobe sona siyane singalunganga ngasikhangeliyo ukuthi lomkhuhlane we-COVID-19 okuphakathi kwethu ungalandlela. Futhi okunye okukhona ukuthi sisondela esikhathini somqando kwelakithi eZimbabwe lapha, so khona ukuyala kuwodwa sizananzela ukuthi kungaba ngeminye imithelela engenza ukuthi igciwane limemetheke ngoba abantu abaningi bagcina sebelayo ngenxa yokuthi kade singasikhalakhala umkhuhlane lo we-COVID-19 kule mhlobo uyatshintshatshintsha uyaguquguquka. So kungenzakala ukuthi siyelokhu sisithi mhlawumbe sesiphuma kade sokule variant nje singenile njalo ngakho laphala sokusithi sokuyekethiswa abantu abaningi sebezasuka ezindaweni zabo njengoba siyakwazi ukuthi i-intercity sivunyelwe. So ngezindlela abantu sebengasuka loba ngaphi baqonde loba ngaphi osokuzenza ukuthi ukumemetheka komkhuhlane nxa kuyukuthi emzini wami bengingelayo nxa isihlobo sami sesithe safika sisengase singamphathela ngoba lapho sivela khona laso siyayisiyenelisa ukuthi sibuye singatestwa ngoba nxa umuntu evela bavela khona ezilongo zeZimbabwe katestwa. So kokhaya sengenza ukuthi kumkhuhlane umemetheke sinazela futhi ukuthi silandela isikhathi somqando vele okuyiyo ongathiwa uyafukamela kakhulu umkhuhlane lo we-COVID-19.
Lowo ngumnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abahlali bakobulawayo eyobulawayo Progressive Residents Association. Sixoxela ekhonale wobulawayo. Izakhamizi ezilezindlu ezidilizwe lizulu emangweni wetsholotsho zithi zidinga uncedo lwesiphangiphangi njengoba sezihlala labomakhelwane. UThuso Khumalo usethulela lolu daba eseJohannesburg wele South Africa.
Inhlanganiso ekhankasela intuthuko etsholotsho e-Indosakusa Tsholotsho Community Development Trust ithi yafika amachumi amane 40 imizi elezindlu ezidilizwe lizulu. Izakhamizi zithi izulu lesiphepho elinekusukela ngolwezi wonyaka odluleyo endaweni ezibalisa iNemane, Manyanda, Siyangaya, Folosi, Ntulula, Lekwiju eTsholotsho zitshiye umonakalo omkhulu kakhulu. Umnumzana Nomencube odabuka kwamanyanda kuward 11 kodwa esebenza eGoli uthi le mzini wakhe kwenzeke umonakalo owesabisayo. Uthi kuswelakala kwebholorho emgwaqweni abahlala duze lawo kwabangela ukuthi amanzi wonke agelezele emizini yabo.
Njengoba ngifike emzini wami ngathola ukuthi vele hayi khona akungeneke ekhaya, amanzi aphezulu kwamadolo, indlu layo igcwele amanzi, muzi wonke vele angikhona nokungena phakathi komuzi. Abhoda ke ngale ngemva komuzi ajamba ifensi ngangena phakathi ngathola ukuthi vele ekhaya amanzi agcwele indawo yonke ene sokusebusuku ngaze ngasizwa ngumfowethu. Umfowethu la uyakhe nje eduze kuye hayi ngafikanga ngoba isikhathi ke lapho engasancedisana khona nami ukuze ngilale ngivuke sembona ke ekuseni.
Abanye badilikelwe izindlu ikakhulu ezomdaka lokho kubachiye sebehlala lesihlobo labangane ngoba sebephelelwe umphako. Kwezinye indawo leli zulu belikhukhula izigqoko, ingubo, ukudla nezinye impahla eziqakathekileyo. Esinye njalo sakamuzi umnumzana esawundebele owesiyangaya uthi usizi ukuthi lesikolo esendaweni yabo sasala sengasela phahla osokufake imfundo yabantwana engozini. Uthi lobanje njengezakhamizi bezamile ukuqoqa abalakho babuyisela lolu phahla vele lo mduli kawusaqinanga sekusenza ukuthi izindlu zokufundela lezi zakhiwe kabutsha.
Siyabona amabonda futhi laphana esikolweni neplaster iye yaxexebuka endaweni eziningi nezihlothi ziyanethela kwamanye amaclass. Inkinga mpela enkulu esibhekane nayo besifisa ukuthi ma singathola usizo sincediswe isikolo siphephe sibe sihle ukuze nengane nazo zizwe ziphephile zikwazi ukugxila ezifundweni zabo hayi ukuba bevikana nophahla noma benethelwa lizulu.
Ubona uqoqo wenhlelo zenhlanganiso yendosakusa umnumzana Wiseman Ndlovu uthi wadilika ngisho lamabhizimusi kanye lamabholoho.
Siyanxusa lakubani lakubani ukubana sincedisaneni especially singabhekisisa ukudla sikhangele lempahla even kwabamakhelwane bakho siyanxusa njalo uthi nxa ungenelisa ukuncedisa ngalokho lakho ncedisa even khona lapho okhona. Njalo nxa ungabe ulakho lokho olakho even ungaphandle kwelizwe thintana labantu bendosakusa into yakho ikholekthwe iyefinyelela kulabo abathengi behlelwa ngomonakalo lo wezulu.
Wabona ngenhlala kahle kaZulu walindawo kule nhlanganiso umnumzana Danisa Moyo uthi badinga loba yiluphi uncedo ngoba isimo emulini eziningi sibi kakhulu.
Sonke siyakwazi ukuthi umlilwane lo umuzi yini etholakala ekhaya, ngaba ingubo zokugqoka ezokubatha bakithi, ngaba lutshani umulapha nekhaya usisho sithi nazi ngezithungo zami eziyo-5 ngithi hayi omunye osezwane kahambe efulela, kungabe lizenge, kungaba isivalo, ngaba yini njengoba ulakho bantu bakithi uyakwazi ukuthi uxhumane nathi sakwazi ukuthi sizoziqoxa zonke lezo zinto eziyabe zithe zatholakala, sibe nakho futhi i-feedback bantu bakithi mase ziyatshwa kuwo le mdeni ethe yathinteka.
Uthi abafuna ukupha uncedo loba befuna ukuziyela amathupha ukuyosiza imuli kulezi ndawo bathintane lamalunga enhlanganiso yakhe kwele South Africa. Njengoba nje izulu liqhubeka lisina izindlu ezilokhu ezisiwa lazo ziyanda. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Kunamhlanje sikhangela ukuyekethiswa kweziqondiso ze COVID-19 lockdown okubikwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa lamhla. Abantu abakhubezekileyo bathi bayemukela ngaso zombili ukwethulwa kweziqondiso zokuphathwa kwabo nguhulumende ezedisability policy, kodwa bathi bakhangelele ukuba zisetshenziswe ngendlela eqondileyo ukuze zibaphathise kwabakudingayo kwezempilakahle. Intatheli zindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abenhlanganiso yabakhubazekileyo Muscular Dystrophy Association of Zimbabwe bathi inani labaphila nalesi simo esihlasela imisipha yabo lokhe liqonga elizweni. USenator Watson Kupe omela abakhubazekileyo edale Senate okhokhela inhlanganiso le laye ephila nalesi simo uthi badibana lobunzima obukhulu bokuba sebuhlungwini khona kungela ncodo oluzwayo.
Usizo luyasilela kakhulu, siyalufuna ukuthi sithenge ama-crutches lokunye.
Uthi okwamanje lesi simo asilawo umuthi wokuselapha, ikanti kulabantu abaningi kakhulu abaphila laso kodwa bengenisi ukufinyelela ezempilakahle lo ncedo lokuphathiswa ekuzihambeleni, ukuphendulwa elele empedeni, ngitsho lokungena kusambuzi. Ukhuphe uthi uhulumente unikeza usizo kodwa lweneli ngoba ethi wandelwa ngabaswelayo abadinga uncedo, yena imali alayo ingeneli.
Yibugoga obugane kakhulu ngoba kwesinye isikhathi ungazala abantwana abangu-6 abangu-4 babo babe laso.
Uthi abantu abaningi abasizwisisi lesi simo begcina babona ngani baloyiwe, ngakho ke uthi balakho ukuthola ulwazi lolu emahofisini abo ukuba besamukele, njalo bedinga uncedo hathi olokwelatshwa kuphela kodwa nakubodokotela bengqondo ama-psychologist. Odokotela bathi isimo lesi sidinga uncedo lwamaphilisi, le mithi ehlisa ubuhlungu, loncedo lokulula umzimba olwe-physiotherapy kanye lolwengqondo olwe counseling. Igqwetha elivela amalungelo abagogekileyo umnumzana Abraham Mateta uthi uyajabula ukuba uhulumende sephume lesinqumo esiqondane labagogekileyo asebelesikhathi besilindile.
Siyathaba kakhulu ukwazi ukuthi sokulento enjalo yenzakeleyo. Esingathanda ukukutsho ukuthi isinqumo lesi sihambelana kakhulu lesinqumo esomhlaba wonke jikelele esingathi United Nations Convention on the Rights of Persons with Disability. Singasetshenziswa isinqumo lesi singathuthukisa kakhulu impilo yabantu abakhubazekileyo.
Umnumzana Masimba Kutshera okhokhela inhlanganiso yabakhubazekileyo eCenter for Disability and Development uthi kuyajabulisa ukuba i-disability policy isikhona.
Ngokuya kwepolicy leyi sekusitsho ukuthi i-Disabled Persons Act ekhona khathesi eka-1992 sokumele layo lungiswe kutsha ngoba okumunyethwe yipolicy leyi okunye kwangikhona akusahambelani ne-Disabled Persons Act ekhona. So ithemba esilalo lesicelo esilaso khathesi esokuthi kukhangelwe umthetho owe-Disabled Persons Act.
Uhulumende wazise kuvikelisana kwedlula ukuba idale labaphathi intambo le-cabinet livumelane ngeziqondiso ze-disability policy njalo ikhangelelwa ukusebenza kusikhathana esingansuku zatshwala esilandelayo. Ikhangelelwa ukuphathisa abakhubazekileyo nakwezempilakahle. Asebelesikhathi esithebelelwa ukuba isinqumo esinje sibe khona sisekelana lomthetho we-Disabled Persons Act lamalungelo abusekelo sombuso. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumakhakhasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
Kulabalandeli bebandla lama-Republicans abathi owayengumongameli umnumzana Donald Trump kumele ancintise kukhetho oluzaqhutshwa ngomnyaka ka-2024 njengoba besithi kukhanya isekelwa ngabaningi abakubandlaleli. UGibbs Dube weStudio 7 usethulela lolu daba.
Uphenyo olwenziwe emhlanganweni weConservative Political Action Conference izolo eFlorida luveza ukuba abantu abafika isilinganiso sokungamajumi amahlanu lanhlanu ekhulwini 55% bafisa ukuba uTrump ancintise kukhetho oluzakwenziwa ngo-2024. Laye uTrump utshele abalandeli bakhe ukuba ulakho ukuncintisa kukhetho lolu. Uphinde wabatshela ukuba ukhetho olwenziwe nyakenye lwebiwa ngumongameli Joseph Biden loba wehluleka emithethondaba etshiyeneyo ukuveza ubuqili obenziwa nguBiden labo kubandla lamademokrats. Uchothoze kakhulu umbuso kaBiden esithi ululaza ilizwe leMelika.
Joe Biden has had the most disastrous first month of any president in modern history. That's true.
UJoseph Biden wehluleke okwedlula wonke umuntu oseke waba ngumongameli wakwelemelika. Uhulumende wakhe uzonda imisebenzi, abantu, abesifazana, lesayi.
Anti-energy, anti-women and anti-science.
Olandela ezombusazwe, umnumzana Raphael Mthombeni, ohlala kwelemelika uthi, uTrump lokhu ezikhukhumeza njengalokhu ayikwenza esesikhundleni sikamongameli.
Usese ngumuntu lwana oqolotshayo. Uqolotsha ngezinto ezithile. Aluba ngabe laba ama-senators ambona elecala lokuhlasela umuzi lo isigodlo se-Washington. Aluba ngabe kaqolotshi njengakhona lokhu akwenzayo khathesi. Ngibona lapha ngokuthi bamkhulule laphana usengumuntu osezibona angathi konke akwenzayo kulungile. Yiko ke ngibona ngathi abasekeli bakhe laba balokhe bemilaye. Bemilaye yiko nje engakhuluma konke akufunayo. Njalo nxa ukhangele ungathi ulokhe ekampena engulwane umuntu okhuluma achothoze uhulumende lo okhona ngentando yakhe.
Umthombeni uthi akwaziwa okuzakwenzakala kukhetho lwamalunga edalele House of Representatives leSenate. Okanye uTrump ufisa ukujezisa abavotela ukuba kulecala lokuthuthuzela uDlakela olwenzakala eCongress ngozibandlela lonyaka.
Ikwethusela yiko ke sizanika uBiden iminyaka yakhe engu-4 ukuthi sibone ukuthi uzasebenza njani. Lapha engubonayo ukuthi bekufanele ukuthi ngabe amaDemocrats gawalulazisi intonga zawo lawo. Ngoba kuzaba lama elections la aka 2022 ukuthi khona phakathi kwalama elections ka 2022 angadliwa khonapho uTrump ku 2022 angimboni evuka ku 2024.
Umunye olandela okwenzakala eMelika uNomzana Busani Mbosontini uthi uTrump wethusela wonke umuntu acabanga ukuthi uyamzonda.
Uyeflexa nje ama muscles akhe. Etshengisa ukuthi i-Republican Party lokhe isezandleni zakhe, njalo esethusela ama-senators, kumbe ngithi ama-members e-House alakho ukuya kuma-election, ama-media election ngo-2022, ukuthi nxa bengavumelani laye baphakathi kohlupho.
UTrump wanqotshwa nguBiden kukhetho lukamongameli olwenziwa ngolwezinyakenye kodwa wala ukuvuma ukuthi wakha phansi. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingoGibbs Dube.
Kwezemidlalo namhlanje ukaputeni weqembu elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni kakhilikithi uShawn Williams uthi iqembu leli kuzamela libophe ziqine njengoba kulabadlali abathenjiweyo abangasoze bephatheke emidlalweni yalo leli qembu laseAfghanistan. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usiphalo ludaba ngokugcweleyo.
Iqembu leZimbabwe ngolwesibili lizadibana leli Afghanistan emdlalweni wokuqala uhlobo lwe-test lingela abadlali abathenjiweyo ababalisa uBrandon Taylor, uCraig Ivan kanye noKyle Jarvis. Ukapteni weqembu leli uShawn Williams uthi akula abangakwenza ngokungabi khona kwabadlali laba njalo bazasebenza ngokukhona.
Ukungabi khona kukaBrandon, uCraig kanye loKyle kusitshiye sisebunzimeni ngoba balolwazi olujulileyo olokudlala umdlalo kakhilikithi ikakhulu ohlobo lwe-test. Ngasikhathi sinye silabadlali abancane abaqoqoda emnyango ngoba sesimeni esokubumba kusha iqembu lethu, okusho ukuba abadlali abasakhulayo lithuba labo elokudlala. Abadlali abangekhoyo isikhala sabo siza kuba nzima ukusivala ngoba bephathisa kakhulu iqembu lethu. Kodwa iqiniso elikhona yikuba akula esingakwenza ukuze siguqule isimo sokungabi khona kwabo, njalo umdlalo kumele udlalwe loba bengekho.
Wesley Madevere umdlali osakhulayo ozabeqala ukudlalela iqembu leZimbabwe emdlalweni wohlobo lwe-test. Iqembu leZimbabwe lizadlala imidlalo emibili yohlobo lwe-test leqembu le-Afghanistan. Wakuqala ukhona mhlazimbili kunyanga kaMbimbithi ukuthi wesibili ukhona mhlazilitshumi. Ngemva kwemidlalo ye-test iqembu leZimbabwe lele-Afghanistan azadibana kumidlalo emithathu yohlobo lwe-One-Day International ezaqala mhlazilitshumi lesikhombisa, kusithi wesibili uzadlalwa mhlazilitshumi lathoba munomunye, ikanti wesithathu njalo ngokugcina uzadlala lomhlazi ngamachumi amabili kuyo njalo inyanga kaMbimbitho. Ngokwakuqala lonyaka kuba iqembu leZimbabwe labesilisa lidlale lamanye amazwe. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umnumzana Kembo Mahati usetshiye umsebenzi nge-resignation kulandela imbiko ethi waya emacansini labesifazana abatshiyeneyo. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.